Angombo no wami ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga ngoba uZulu ufisa ukubona indaba leyi idingisiswa icubungulwa ngendlela ejulileyo. Kudingakala ukubana kube le-independent commission ezakhangela lolu daba ngoba nxa sikukhangele ukhanyenzani nje hhayi azange bekhangelisise kuhle indaba leyi. Ifuna sibili kube le-commission e-independent kutshengiswe kuma-newspaper ama-terms of reference ye-commission le sibe kwazi ubana i-commission le nxa ibiza abantu babiza nini ibizobani kube la ama-public hearings ukuze sidingisise iqiniso. Sesibone South Africa i-commission le state capture ukuthi uZulu bekwazi ukuthi uhamba njani. So mona uqathele ukuqala ubana kube le independent commission. Lelokho okwenziwa independent commission kwaziwe nguZulu ngoba lapha sikhuluma ngomnotho welizwe, asikhulumi ngomnotho womuntu oyedwa, asikhulumi ngomnotho weparty izano PF, sikhuluma ngomnotho welizwe esanikwa uNkulunkulu. So kuyabe kuqakathekile in the national interest ubana sibe kwazi ukuthi lokhu kuliqiniso mba kusoqiniso kucubungulwa lugatsha mbe i-commission emiyodwa e-independent akhona ugatsha lukahulumende ngoba kungenzakala ukubana engxenye ugatsha lwangakhona kube labanye abeyingxenye ye-corruption yangkhona. So mbona hayi amanyathelo amvumelani lawo. Thina njengoZulu, thina njengabantu beZimbabwe kumele sibe lazi iqiniso. Ngakhona lokuthi uParliament kasavunyelwanga ubana acubungule indaba leyi kutshengisela ukubana uhulumende ufihla ezinye izinto. Nxa engafihli lutho ke ngokuqathekile ubana iParliamente ikhulume ngodaba lolu ngoba nxa sibala iconstitution yeZimbabwe ithi iParliamente kumele ikhangele vele ibe yilihlo elikhangela ukubana i-executive bi-cabinet isebenza njani.
Kahle kahle ungathini ngawo umfanekiso we-Al Jazeera? Siyabona abanye bathi hayi labula bufakazi obuqinileyo obukhomba ukuthi ngempela okuthiwa bephula umthetho la kanye bakwenza lokho.
Ngibona umfanekiso we-Al Jazeera uyinto ositshengisa kumbe ositshela amanye amaqiniso ukubana umnotho welizwe vele uya ngapi, ulahleka njani, njalo abahuquluzi bomnotho ukubana ngobani. Ngoba kumgceke njalo kuyazikhanyela ukubana loba silomnotho omningi wegolide asila nzuzo njengelizwe, asila zibhedlela, asila zikolo, emgwaqo la iqedakali ngoba kulabantu abahuquluza umnotho. I-documentary ngombukiso we-Al Jazeera iyakuveza khona lokho. Kuyakukathele ukubana sikukhangele khona lokho, kuhulumende akukhangele khona lokho, iParliament ikukhangele khona lokho, iZimbabwe anti-corruption ikukhangele khona lokho, ingakukhangeli njengehungahunga. Ye, kungaze kube likhungahunga, ikhungahunga langikhona lidingisiswe. Sivumane ubana liqiniso kumbe ngamanga kumbe likhungahunga.